sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngokuyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract njalo ayila comment ka test.
Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla lesicc. Impumela yemhleliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labo hlangothi olubona ngezemhleliso olwezemsec. Ibandla leCitizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZanu PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqelayo ebandla leCCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US$500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US$350,000 ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ePhalamende, uMnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibuyisela kuhulumende. Okuthukuthekisele ukuZulu yikuthi amalunga ePhalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu angani akulalutho olwenzakeleyo wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe izintatheli zindaba. Umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract njalo ayila comment ka test ngaphandle sike sicungule sibone ukuthi contract yakho ihamba njani. Hayi sizabuya kini sesibalile sazwisisa ukuthi bazabhadala njani njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathe siyasila comment.
UMnumzana Felix Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Believe Gawule owake waba lilunga ledale leSenate njalo okwamanje okubandla leZanu PF.
Njengakubona kuphalamenti amaphalamenti adlulileyo ama-MPs bezama ukuthi ancedise banike amastenzi kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona, kodwa okwemali engange-40,000 kube asiyomali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali inxathi sikhangele umumoto yelizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhangele nezimoto abarezithengile kuphinde njalo kube sokusika le mali engangama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi labo izindlu balazo balutho bakhona nje ye abanye bakhona bangalazi, kodwa nxa ufuna ukunika kuphela imali enjalo uyabona ilizwe sikhangelathi ukuthi abantu umumoto kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu kube mali kungenziwa ngamanye amazwe ayezimali. Thina njengabantu elizwe leZimbabwe asinamali yokuthi senze izinto ezinjengazenezo. So ngathi nxathe ngikhangela sesikhangele ukuthi babethi sikhangele ukuthi kumele insurance zikahulumende zibe yizo ezikhangelayo lazo zikhambe zibe izimali zelezo ezinjengazenezo. Njengabempilo nto emaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga i-constitution yethu enjalo. Abantu bokona sibananingi kakhulu, imali yakhona yokuqandwa yibe iningi kakhulu. because it's 40 times the number of
MPs,
but
imali kuhusu kundi. Yes, siyabona kuna pola wapati ntambo baakulumeni la bogo meleve niwe ama 500,000 muntu mwenye amoni ama ficha nukati na kuna ku.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le ZANU PF besixoxa laye esecholocho. Ibandla le Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achaywe ngabe bandla le ZANU PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le CCC umnumzana Fanuel Gcumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla le ZANU PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangapi. Umnumzana Gcumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abatshayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlasele abeZANU PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho esixoxa khona lo mnumzana Gcumazala lo mnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafleti amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezibalisa ezisetrejin, Parkhurst, leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamathumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. I-Studio 7 ixoxele esiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi i-council iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali yedolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobha. Nxa kuyukuthi abantu bahleze endaweni ye-city council nje isithi council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonoko njalo sikhangela ukuthi kube indlela ezakwenza ukuthi isithi council yenze imali. Nxa kuyikuthi umuntu uhleze eplotini kumbe eplazini kumbe endlini yesithi council kumele abhadale. Nxa isithi council sibona ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyikuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa ke isithi council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke
abantu laba abasuswa yikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho?
Uze kufike kulolu daba ikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini khonoko kuzafica ukuthi abantu bona lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala-ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gaqa edolobheni laphana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu ba-corrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasechiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibhenefithe izisebenzi yekhansili. Yikho-ke sesilapho esikhona namhlanje khonoko-ke kubangelwa yinkohlakalo inkohlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekansili ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze. Kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice, nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi. Kodwa-ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isipho sibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wenu. Usatshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi. Khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa. Ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumela nalo muntu avumelana layo. So-ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. IBulawayo City Council ilama-properties amaningi angayenzi inothe kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegole obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana lamabhizinisi wona lawo. Fika ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eceda lapho yena efaka omunye umuntu amcharge inkalakatho yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletile semrentisile eproperthini engasiyo yakhe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcini sihlalo webhodi yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamashumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamashumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken weleMelika uthi ngolesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela eleUkraine. Amazwila uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababewubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe atshiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo sele-Ukraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngele-Russia. Abakhokhela idale le-Congress kwele-Melika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyonale iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla etshiyeneyo abe-freight abebencwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo, usomabhizimusi odabuka koBulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kwele Melika.
Kwatho kuwo ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukuthi ngingawutholi engangiwufuna. Ngangena kugruphu ikhosi engayenzayo, ikhosi leyo itwas i-hospitality because bengela maphepha alana ashoyo ukuthi i-certificate ukuthi ngingawuyenza lowo msebenzi. Ngase ngena ngayenza i-hospitality, so i-hospitality itwas a 3-week course. Ngayipasa, ngise ngiyipasile ngangena kudinga umsebenzi ngase ngithola umsebenzi e-DC. Ngangisebenzela i-restaurant yama-China. So ngasebenza lana e-DC, ngasebenza 8 months. Khona kwaba kuhle, ngafunda izinto eziningi ezemelika ukuthi kuyenzwa njani i-food service endlini. Ngahamba futhi ku-training yokuzendla ukudla ukuthi ukudla ma kubuya kuqalwa kanjani, ku-process kwenzekani, ngalandela imithetho yakhona. ngathola i-certificate sakhona i-food handlers license. Ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiphambili. Ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngudoda azibonile. Ngaqala ukuresearcha ngangena kulokhu internet nga-applyela i-license e-restaurant.
Wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho i-business?
Ye, ngazivulela ngavula i-Tiki's Kitchen, that is Tiki's Kitchen Cafe, and it's registered online. So it's Tiki's Kitchen at home. Ngavula i-website ban reply bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuthi, and bacela nama license ukuthi waqala njani ama certificates ukuthi uziqale into leyo ukuthi uzifuna ukuthi uvule i-business wayezazi. Ngasenda konke ngomthetho khona eMelika, babefuna amaphepha ephelele enjalo. Ngahambisa kwakho
akula kuquma amakhona.
Ye, akula kuquma amakhona. So ngingumuntu nje lami ngasiqale kulibhizinisi, ngazi-researcha amaplazi, ngathola iplazi elihle elabelungu. Ngabatshela ngathi mina ngibuya eZimbabwe, so ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama. Ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama, kuhlangene konke ukuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithola khona inyama.
Ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo?
Ye, it's amazing because abantu ongabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebelesikhathi,
kodwa bephuma eZimbabwe.
Ye, baphuma eZimbabwe, bakhona laba abaphuma e-South Africa. Ye, abanye labo because into leyo ngaphosta, ngavula nje i-WhatsApp account ngaphomba ukuphosta, ngabhala nga-invite abantu bemzila. So kuhlangene bonke labantu basemzilika zi-community, kuhlangene ne-organization yakhona nga-invite, so they spread the word.
Okwenza abantu beZimbabwe bakuthakazelele wena kangaka, kuyini okuthengisayo?
Into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi, lamangqina. Amangqina anyawo zenkomo ayahamba kakhulu, izinto ezihamba kakhulu, nomsila wenkomo i-open, izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu, especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uhlingiswa ezitolo.
I-business yakho ungathi ihamba kuhle?
Yeye, hayi yona i-business ihamba kahle, angifuni ukuqandamanga. Lokhu engakuqalayo, and I'm getting reviews, good reviews on my WhatsApp because i-website yenyama ibingakabi active okwamanje, but isazoba active soon. Engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela, wena mtrading ukudla mangipheka, abantu bengangicela ukuthi olusiphekele kanti, sizabeya sizothatha sicela usenzele kanti. Khona kuhamba kahle kakhulu, angifuni ukuqambamanga, khona uNkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu, but hayi kuhamba kahle, akukho uhlupho, and le cost of living is like ingcono lasekhaya. Ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hayi labo bayajabula.
Umnumzana Gift Gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane seZimbabwe ohlala eWashington DC kwele Melika. Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esihaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lomkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke. Udikoloti esithi ukusebenzisa ijekiseni ekuliseni igciwane lengculaza kuzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi basiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
Ijekiseni yokulwisana legcikwane lengculaza izatholwa yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahhala nguhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe. Umnumzana Sifa Sichuma ongukokheli yeZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora, ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu. Uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi uyamela suke lapha gade ayekhaya khona lebonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku-transport. Sike sazama lokuzama ukuthi uhulumende weZimbabwe maybe mhlawumbe awaprovide amaphilisi lawa eborder.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibone ngathi isizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations, UNAIDS, umnumzana Alanka Malvia, utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula inkulungwane ezimbili abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of their risk.
Abakuza abasengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelashwa.
Omunye oweBotswana ophila ligciwane lengculaza, umnumzana Kenneth Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela abokuza ikakhulu abangalamaphepha okuhlala elizweni.
Even if you're not documented, please, and you're not HIV positive, please just get to your nearest, you know.
Akumelanga bayesabe noma bengela maphepha. Abangene endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabile sinqumo sokuthi abokuza abaphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswe emabhasini lakubumalayitha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala kwele Botswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyatshiyana. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Africa alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengele-Senegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi ele-Ghana lele-Morocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. Ele-Tunisia linqobe ele-France 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Ungathi kuyathembisa, ungathi siyajabula masikhangele iqembu elinjengele-Senegal seliye lesifika ukuthi liphumelele lizaba yabo next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands, banqotshwa umdlalo siyaphela, kodwa bathe sebesiya phambili lapho bendlene khona le-Qatar njalo le-Qatar batshengisela sibili ukuthi isifiso sikhona. I-Morocco nayo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi ngelinye lamaqembu e-Afrika kugroup yakho ku-group F kwale-Croatia le-Belgium. Uma ungaba phezulu eqembu elinjengele-Belgium wena uzelile Africa mthimba lokho kuyajabulisa lakho ngesikhangelele iqendile iMorocco yilo elinye elizaphumelela ukuya kwi-next round siye kwelinye igroup ugroup G lapho kuneqembu leCameroon khona iCameroon ilabo Brazil ilabo-Switzerland leSerbia ye into azihambanga indlela esiyikhangelele ikakhulu kuCameroon esikhangelele ukuthi hayi bathi izodlala khona umdlalo yabo namanye amaqembu asebedlali lawo mhlawumbe bengainto okungcono kodwa okuhle ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele ngomdlalo wabo okugcina iGhana yenqotshe iPortugal umdlalo wabo wokuqala kodwa siyabona ngendlela abaphenduka ngayo ngakho besiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi lokhu benethemba lokubana bengaqhubeka phambili ngakho ngamafitshane siyajabula njenge-Afrika ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina kulokhu kunethemba lokuthi bazaphumelela baye ku-next round.
Sathi-ke nxa sikhangele amanye amaqembu-ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani Argentina Brazil lamanye
hayi umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi ngithimba abaningi babe bekhangelele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, Germany, nabo-Belgium babe bekhangelele ukuthi khonapho kuzaphuma khona phela intshantshi ze-World Cup kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphongu kumele udlahle ukuthi uphumelele ngoba ukhangele i-Germany, i-Germany yadliwa i-Japan bona ngakhangele ukuthi i-Germany ngadliwa i-Japan ukhangele i-Argentina, i-Argentina yadliwa i-Saudi Arabia abanye laba abathanda ukubheja ezebhola abanye kuthiwa sebezivulele indaba zokubheja ibhola ngoba babe bekhangele ukuthi amaqembu amakhulu anamabizo amakhulu aza kuphumelela kodwa hayi kule i-World Cup akula kuthi ibizo lakho umbesumabe wayewina wathi kufana nje amaqembu asetshengisele ukuthi hayi njengoba benendimelayo lokhu kusiya phambili ngakhangele iqembu elinjengele-France sekuhle nakhwalifaka imidlalo ingakapheli ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendimela hhayi kumele idlale sebelitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisa ibizo hhayi
Umnumzana Thandazani Zimbwa yingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokuhlukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwe-ZIMSEC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMa Gumede uGaino Saidi ngisitsha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.